Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-22 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi ukuxotsha amalunga akwenzayo ikwakha ibandla le-CCC ngoba beselisiya nganqele.
Kodwa esikwaziyo njalo esikunanzelelayo njalo esingasoke sikuthandabuze njalo esingasoke sixolise ngakho ikuqondisa inhlanganiso ukuthi inhlanganiso iqine.
I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho e-ZEC ithi amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olukhangelele ukuqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga ezayo asemaphethelweni.
Njengoba umfowethu umbuso ekhuluma ukuba uThabangu into abayenzayo into efunwa ngabantu bakithi kwena maNdebeleni bengitshela ukuthi yi-challenge yena uThabangu wakhe osenzile ukuba akabonakale ebhodabhoda edolobheni nakobulawayo aqule indlu aqule ntimbane eyiThabangu.
Inkomo esezifile zibulawa indlala elizweni iningi lingezesigaba seMatopeleland South sezifika phose inkulungwane ezinhlanu.
Izulu elingako alivamanga ukuthi utshani benele lapha egangeni kumbe emadlelweni. Ngakho-ke abalimi kufanele bazi ukuthi ubusika balonyaka buzaba nzima kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi ukuxotsha amalunga ebandla akwenzayo ikwakha leli bandla ngoba beselisiya nganqele. Ngokunjalo uChabangu uthi ibandla le-CCC liphakathi kokulungiselela ukhetho lokudinga inkokheli i-Congress. Sixoxelaye uChabangu ukuze sizwe kuningi ngalolu daba.
Vele nxa kuyukuthi ufuna ukufuza indlu ubuye njalo uyifulele kuba khona ukudilika okuthize, kodwa khona kuyana ukudilika okuthize kungeke kwayehlula isinqumo sakho esokuthi uthathe amaqhinga okufulela indlu kubana ibe lesimo esikhangelekayo phakathi komphakathi kumbe phakathi kweguma. Lanxa ungumhlambi wenkomo ungawudunga zikhona ezigijima ziyentshonalanga enyakatho eningizimu empumalanga, kodwa zibuye njalo ngemva kokudungeka lokhuyana zibe imbumba zihlangane. So yes, siphakathi kwasoneso simo, kodwa esikwaziyo njalo esikunanzelelayo njalo esingasoke sikuthandabuze njalo esingasoke sixolise ngakho ikuqo ondisa inhlanganiso ukuthi inhlanganiso iqine. So izaqina ingabe ike kwaba lesavunguzane, kodwa isavunguzane phela kasihlale sikhona, siyadlula sihambe sivuke sichiye sonile laphana lalaphana abantu basale sebedopa khonoko kuyabe kuvunguzwe isavunguzane and bakhe besiyaphambili. So izaqina okwamagama ibandla leli okuthiwa yi-CCC abalilaba sekeli abaningi okwedlula loba iliphi ibandla kathesi eZimbabwe.
Ungasitshela ukuthi amalungiselelo e-Congress ahamba njani, njalo uChamisa labanye bavuma yini ukuthi kube le-Congress?
I-Congress Congressi nxa singayithatha sifake ekuphawulweni kwenhlamvu zenkonzo singathi liBhayibheli. Icongress nxa singayithatha njalo sifake enhlamvini zokholo singathi umhlangano omkhulu lapho obhabhathizwa khona uthole izivusiso uzalwe kutsha. Ngakho lokho ke akulamuntu ongafuni ukuthi azalwe kutsha. Akula muntu ongafuna ukubhabhathizwa nxa usechurch kumele umfundise abambe iBhayibheli akungenise emanzini akukhiphe akunike ithemba lakusasa akuthethe akhuleke ukuthi izono zakho zonke kade zibe zikhona kazidlule uphila impilo enaphakade elotshintsho. So iCongress lakithi kuma political parties iqakathekile okwamagama. Akula leader akula nkokeli engafuni iCongress. Ungabona inkokheli ibalekela iCongress kutsho ukuthi asonkokheli eloqotho, kutsho ukuthi asonkokheli ephuma mgceke ebantwini. Ileader kumele ivele ebantwini, izinqumo zenhlanganiso kumele zivele ebantwini.
Lo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje i-commission ebona ukuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi amalungiselelo okhetho lwama-by elections olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga ezayo asemaphethelweni njalo sokuqeqetshwa abazavotisa ama-constituency election officers labazavota. Ukhetho lolu luzaqutshwa endaweni ezibalisa iPhelandaba, Chabalala, Mpophoma, Mkopa North, Chegutu West, Zwimba East, Sege le Koromonzi South. Lokhu kwenzakala lanxa ibandla leli elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lisithi umnumzana Chabangu kalalungelo lokwenza lokhu njalo kasulunga lebandla le-CCC. Kuhlandla lesibili lengxoxo mpikiswano ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Chabangu njalo osengusenetha endawonye lomnumzana Ntando Ndlela ilunga lebandla le-CCC onguye osungula lingxoxo.
Ngizabe ngiyenzele amhlophe ngukhala ngithi ngizokuthwa iChabangu ngisebenza isikhulu la sokunational angazi national executive ngiyenza libani ele labo labo Chabangu ukuthi usiphatha amandla esikhulu enhlanganisweni labo Chabangu. Kodwa into engidalisayo mingana futhi ukuthi into yenu la uyayazi mfethu ukuba izwele ingcwesi bakithi into nje ikho ngiyenza izwele lingela bufakazi obugcweleyo uyakwazi ukuba lifuna ukuthi zani PF ithole ukuthi mazuri akula jathini ngalanga yiphilizwela ukuba lithi lifuna ukurecorda ama members ethu PC lehlulele futhi mina ukuthi ngida ama members enu kumbe lapho lifilda khona ama candidates enu ngase livale awethu ama candidates ehlule ukuyina mina lithi PC yiyo ekhokhelwa ngu-advocate lezinhlamisa iyayimpoza ama candidates mina elingayimpoziyo afika ke sizotshwa kule primary election or whatever process elisebenzisayo izokhetha i-candidate liphongeukuvuka selifakile nje abantu benu into afisayo ukuthi bangene endaweni ezinike ezishiyeneyo njalo laba bantu kubafaka iningi labo ngabantu abavelekeko popular kumbe bengathandwa ngabantu bagcine bedliwa bethatha ama-constitutions ibadonetha kwezanu p so kuyadanisa mfowethu ukuthi yena ngomsebenzi wonke ukuthi agqinisukela kudala kodwa into eseliyenza labo mnumzana uChabangu ngiyadanisa kakhulu.
Nanso-ke indaba mnumzana sis
ngiyamangala ukuthi uyangicongratulate angekundla mina I've always been in the higher positions of the opposition njalo kangiqala ukuba lesikhundla esezulu esingamangalisa abantu namhlanje. Bona obaba undlela yiba abenza into engaqondanga ngokuvumela izigaba zabo lapho abakhona ukubana zithathwe ngabantu abangasibe bakhonapha. Kayisiyo mfihlo ukuthi e-Victoria Falls Mahno bekungumuntu wetshomela. Kayisiyo mfihlo ukubana ubaba uVanya okade kumele angene elubani asimuntu welubani aziwa ngabantu belubani.
umntwana kasho mfihle ukubana ifamily eyi-1 ibifuna ukungena ikhokhele imatao kuvanywa ngomunye ofana labo baba uPrince Dubeko abavele besetshenziswa ukuthi kube yibo abantu abaletha abantu bangaphandle emathekele
ungathini ngamazwi kamnumzana Siso mnumzana Ndlela
ngiyabonga dadewethu ngemvala kweminyaka yonke leyi uChabangu labo besiso baqhubeka bona besilwa lamandebele kumbe lamashona kumbe lomhlobothize thina silwa lezanuphiwe sesiyazinga yiningi indebe labantwana bezimbabwe yabantwana bezimbabwe abanyindizelanga ngamashona kuphela kumbe ngamandebele bayindebele yezanuphiwe
ingqobe yisikuwe mnumzana Siso
kela ukumkhumbuza ukaba Ndlela ukuthi baba Ndlela baphendule ebantwini begaba lakho akhona kumbe iprovinsi lapha akhona ubaba Ndlela abe lesiqiniseko ebantu matshela abantu iqiniso engathi uThabangu wenza into engayiyo njalo amlebhule izanupf ngoba yena lapho akhona kumele akhulume ngendlela okumele akhulume ngayo whatever kodwa uyavumela ukuthi abantu bemashonaland babuye bazofundisa abantu bethu bengingazi nokukhuluma u-a njalo kanti bemathekeleni moto banzelelani izigebengu lezi ezigcinwe ngabantu beHarare Ndlela ukuthi babuye bazodiploya impilo zabantu esilethela ubukhokheli obungayisibo
iqolo uqolo dadewethu njengoba umfowethu umbuso ekhuluma ukuba uThabangu into abayenza into efunwa ngabantu bakithi kwela mandebeleni bengitshela ukuthi ngi-challenge yena uThabangu wakhe etshengile ukuba akabona kwalebhodabhoda edolobheni nakobulawayo kule ndlula kule ntumbane engithabangu abone ukuthi abantu bamathebeni bamthakazelela kumbe yithi lapho kogodla akabonakala edlula eyazokho esiyezokona thina amapolisi esihlakatshane njengoba ifithi into ayenzayo iyenza ethandwa ngabantu nde yenza into efunwa ngabantu la uThabangu uyayazi ukuba abantu bemathebeleni le nto ayenzayo uThabangu kabafuni nakuyibona singatsheli ukuthi bayesichitha isikhathi sikhuluma into yamandlwayo
ubona ingani kungamehlula lokho yini umnumzana Thabangu mnumzana Siso
ngizamphendulela uThabangu ngithi mina ngithemba ukubana abantu bemathebeleni bayayamukela into kababa Ndlela yokuthi alethe abantu besishona nokuthi bazobuya bezobuya abantu bemathebeleleni ngithemba abantu bemathebeleleni kumele babekwazi futhi ukuthi obaba Ndlela ngakobaba othimisizeko yibo ababuya lamashona esigabeni semathebeleleni ukuthi babuye bazofundisa abantu abe bengazi ilimi le
ye kodwa usekelo singathi ulalo yini umnumzana Chaba ebantwini lasebandleni
usekelo ulaso sibe senza nyamangala ukuthi ubaba Ndlela i-politician enjani engalandeli i-social media mhlawumbe nxa kuyukuthi bengekho lapho kade kusenzakala khona sibe lo mhlangano nabobaba uThaba ithukuyihlako ikamnet mistoken ephelandaba dakanala lapha ekade sisethula khona i-candidate ye-TPC umama uMoblessing Thembo okukade khona ngokwele abantu abathweni bethokoza bevumelana lento eyenziwa ngubaba uThabo
lapho ke besilalele umnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Thabangu njalo osengusenetha ubexoxa endawonye lomnumzana Ntando Ndlela ilunga lebandla le-CCC eMathebeleland South bebexoxa icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 Inkomo esezifile ngendlala elizweni inengi lingeze sigaba seMathebeleland South sezifika phose inkulungwane ezinhlanu 4700 lanxa izulu selisina izigabeni ezishiyeneyo zelizwe inengi lenkomo zesigaba seMathebeleland South bezilokhu zicuba sixoxe le ngcwethi yecubungela ezokulima umnumzana Mandla Nkomo saqala ukumbuza ukuthi ucebisani abalezifuyo
isixwayiso sethu sihambelana lokuthi nxa sithi siyananzelela ukuthi izulu selino kungakanani endaweni eziningi alikafiki lokufika kobo 300 millimeters kokuna ngakho ke ungathi uyananzelela izulu elingako alivamanga ukuthi utshani benele lapha egangeni kumbe emadlelweni ngakho ke abalimi kufanele bazi ukuthi ubusika balonyaka kuzabanzima kakhulu ngoba kwezinye indawo amachibi lamadamu kaso zathole amanzi ngokweneleyo njalo azacitsha masinya, so sizaba lohlupho lwamanzi. Okwesibili, sikhangelele ukuthi ngendaba yokuthi izulu kalenelanga endaweni eziningi, utshani kabutholi ithuba lokuthi buhlume bonke, njalo ukuthi kuthi kuphela kwezulu bube sobubunengi ukuthi buzancedisa izifuyo ukuze kuyefika isikhathi sezulu esilandelayo.
Manje ungaxwayisa abalimi abafuyi ukuthi benzeni ngalesi sikhathi?
Ngibona ngani zintathu izinto abalimi omele bezenze. Okokuqala, nxa abantu belenkabi abangasebenzisi ukuthi balima ngazo, akusizo ukuthi bazigcine zibe zijikilisana lamankomokazi lamathokazi for utshani ngesikhathi sobusika. Ngakukhe thina siyasixwayisa ukuthi kazithengiswe inkomo, abantu imali bayigcine, kuzathi nxa sebebona ukuthi umumo uba ngcono, beneliso ukuthi baye ema-auction bayethenga mhlambe ngamathokazi kumbe ngezinye inkomo ukureplace lezo. Okwesibili, abantu nxa belamasenti akhona abambekayo, yisisikhathi sokuthi khathesi beqala ukuba bedobhadobha izinto ezizancedisa ukuthi ubusika bube ngcono. Lapha ngikhuluma ngani? Ngikhuluma ngama-block etswayi, ngikhuluma njalo ngalokho abathi ama-winter leaks. Kwezinye indawo kwelakithi kuyakuthengiswe ukudla okufana labo mabikho, ukuthi uyakuhlanganisa letswayi ukuthi uncedise inkomo zakho ukuthi zikwanise ukuthi zigaye utshani obomileyo eganyeni. Then okwesithathu, inkomo ephethwe ngumkhuhlane kumbe inkomo eyandelwa yimkhaza, kuzaba nzima ukuthi nxa umumo wamadlelo usiba mubi ukuthi inkomo leyo i-survive. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi inkomo kazidibhe balimi. Sike sahlaselwa abantu bayazi nge-telerosis kumbe January disease. Ayihambanga i-January disease, ayiphelanga, isesekhona. Ngakho-ke ukudibhisa kuqakathekile. Phezu kokudibhisa, inkomo kazivaccinethwe for lumpy skin, for umkhuhlane womkhono kumbe ikota evil, for anthrax, for botulism, imkhuhlane evama ukuthi ibe khona kathesi.
Lo ke ngumnumzana Amandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu lisithumele ngeWhatsapp.
Yele njani kustudio 7, njani kustudio 7. Lami ngiyasapota lubaba ukuthi kona uChabanga akakuzwa ukuthi kade vele kahle kahle ujongeni. Ujongeni ngokuchitha iphathi ujongeni. Lami ngiyamsapota lubaba ukukhuluma naseni ukuthi uChabanga ujongeni ngokuchitha iphathi ujongeni akakuzwe vele.
Studio 7 njani, ngibingelela abasakazi nabalaleli azifundwe nathezethu. Ngizwile lapha uJoseph Chuma ukhuluma ukuthi intuthuko ibuya abantu bezana. Umazi isithithithi somuntu esinjani? Ngisho nalesiphofu esingaboni yazi ukuthi izana ayilanto ilethayo, ayinampumelelo sente nayo. Kunini izana ikhona lapho for 14, now it's 44 years. Mpumelelo bani ngaphandle kokuthi bathathe itara bayiriphenge ngegravel? Ubona sengathi thina siziphukuphuku njengaye. Asiziphukuphuku thina. Akabazame ukuthi bake baphume kupolitics zabo leziyana zakudala incwadi zisafa kwema-post. Nowadays kune technology engabe lokho ekhuluma amanga la uqalile ugebhisi bolani siyamuzwa nje uyakhuluma angazitsheli ukuthi uzowina umthuli incube wafakela abantu be-Cattle Park i-Wi-Fi mahhala wadliwa baze basebenzisa usengezo Thabango ukuthi arikhole wesabile nokwesaba futhi ukuthi ayehlaya incintisa nakhona e-Cattle Park ba-right sibili bagebhisi bolani angithi yibo bayeka ukukhupha amadamu ukuthi ubulawayo azathola amanzi kunini besembusweni kunini betshontsha igolide kunini lokhu betshontsha nje ama-resources ethu kube izihlahla ziyantshontshwa ziyahamba kube zindlovu zethu ziyantshontshwa ziyahamba zitshontshwa yini nabo-Joseph Chobe ukhuluma nje kathesi angithi usuthi imali yendlovu kodwa omunye umuntu engatholakala lelo phondo lwendlovu uyahamba 10 years lina lidula indlovu sengani ngezela senganini elazizalayo
good afternoon Studio 7 how are you I'm calling I'm recording on this audio to say keep it up kwele phambili nisazisa ngeindaba ezenzeka ezweni lenhlupheko Liliana elikamnangakho ngiyabonga Mvelase
yes salibonani Studio 7 ngithanda ukubulisa bonke nje abakolutho unyoni mina ngingu-Abby Lutho Inyoni semadema enkaya ngithanda ukuthi mbulise nje usiso osidola ngale dogo ngale mbuye mbulise lo mfowethu osekhezi i-driver dog bese ngithanda nje ukuthi mbulise labasedrobheni nje obuhle sibanda laba kuba bazala phela bhusi ngabazinduna ngithi unkulunkulu angaba nathi sigcine sesihlala ukuziphila mina ngisegolo kwamanje ngapha e-Deepfloat ngiyabonga
Ngiyabingelela ku-Studio 7 ngiyisakhamuzi sasekhezi e-St. Joseph ngilohlupho lapha ngikhathazekile ngomntanami kade esuka ku-grade 0 kufanele e-grade 1 bamphenduza ngenxa yokuthi akanayo imali yokubhadala i-school fees bathi uzabuya esikolo and ma ubaba wakhe usesebenza ngingubaba wakhe mina engikhulumayo angazi ukuthi kwabemfundo ephakema lokho usizo abangangisiza ngalo ukuthi umntanami abuyele esikolo funde njengabanye abantwana angahlali ekhaya ngiyabonga
Studio 7 lapha kade ngicela ukubuza kubana besicela ukuthi omunye we-SCC akasichazele kahle ngosengezo Thabango ubana usengezo Thabango yena uvele kuyini ku-SCC yokuqala usengezo Thabango yena lochamisa balokuhlala phansi bakhulume etafuleni na 3 usengezo Thabango edalela iparlamente wangena njani esiyaxotsha laba abanye abaxotshayo so into athi sifuna ukuyizwisisa lapho uze sibone ukuthi kati yena ipower yakhe leyi wayithola njani because ingani kuyahlupha kwinto kwakhona ingani kuyahlupha
siyalibingelela kustudio siyalibingelela kakhulu siyakhalaza ngesikhalazo sethu bakithi badala lingasincedisa yini kulolu hlupho esihlangana lalo lesikolo lingasincedisa yini kumbe lingasinika amacebo awokuthi senze njani ngalolu hlupho lwesikolo esilalo sibekile abantwana phansi kabafundi ngenxa yokungayenelisi ukuyafika emangweni okhatshana la manzi agcwele izifula ukuthi sithathe abantwana sibafake emanzini sikhanyele ingozi siyayisaba sicela uncedo bakithi sicela uncedo lisincediseni kumbe lisinike amacebo ukuthi yenzani so ukuba sesizame sazame imizamo yonke kakulanto ephumelelayo esize sikhumbula kini
Studio 7 njani nonke siyabonga inyuzi esikhethela sona abantu bakwa-Studio 7 kodwa sesingathi sesisola abantu bakwa-Studio 7 besilithembe kakhulu kodwa ngathi sesilisola ngathi mhlawumbe selisidla nezano ngoba izano yesilicontrol ukuthi lenze kanjani ngoba kukhanya every time sikhuluma nabantu labo elaziyo ukuthi basilisa ubuhlungu abantu bakwa-Thabango ophukeni abochuma abantu abaphokonweza abantu abantu abangabathengisi siyacela ukuthi kwesinkathi kulekelekele ukukhuluma nabantu abafana bochuma nabogawula abasusa ubuhlungu lekele inike abantu besisi kumbe any opposition ikhulume naye ukuthi ezibabo ifuna ukube njani ngoba niyazi nabantu bakwa-Studio 7 ukuthi vele iZimbabwe is not a country at the moment it's just a house of a poor man uThabango uhlala ekhuluma idoda akabonakali uThabango ngana direction akabonakali kahle kahle vele uThabango ufuna mazimbheka thina simbona ukuthi umthengi tengisi. Ufuna ukuthengisela abantu uzano, weza ngathi ulwela abantu, uzibiza ngokuthi uyi-SG. Kodwa ngapha abantu besisibata bamazi ojamisa in company. What is that? Emakhoti yawina ubonakala nje ukuthi bantu bakwaStudio 7 ucabanga lo indaba akayikho. Sibo siyacela ukuthi ke limi ukukhuluma labantu abo bazwise ubuhlungu. Awelikhulume nabanye abantu bama-opposition njabanye noma ubani. Sikhathele ngokuza abantu bezanu nokukhuluma ngomntwana enhlabathi. Khulume lapho ejwazi. Yabonga.
Yebo bantu kaStudio 7 ninjani? Ngiyalibingelela. Ninjani izulu khona ngapho? Hayi ngapha belisina zihlobo. Ngicela lami ke ngizizwe ngikhuluma abantu baka Studio 7 ngisesontala ku 12.
Hayi ngoba kungakavotwa uJoseph Juma ngicabanga usibonele abantu bamaleke live bamtshelile abantu kwabazange befike. Akula umuntu ophelele ekhanda ongavotela abantu bezana ubhesi. Abantu ke bambonisile bahle bamtshela amathupa. Wo Oscar osiziba lombuzo ukuthi uzobukhona yini kubhaloti. Kuzwa njani? Abantu ke bafuna abantu laba abantu bakhathele. Abantu abangela ngcayigela. Kambe into abangayitshintsha entsha yini? Yini into abangayiyeza entsha abantu bezane PF? Ngoba kwayini umnankabo nguye obolileni umnankabo. Because bheka manje abantu bayafa esibhedlela la. Imigwaqo ibolile ifile. Kodwa kuhlala kusenziwa ama-bar election. Why kungathathwa le mali kulungisa izikolo, kulungisa imigwaqo, kulungisa amadamu, kulungisa indaba yogesi, kulungisa indaba yamanzi. Kumanje babhizi batshela abantu ngekhorela ngekhorela. Why kungayekwa indaba yama-bar election lawo? Kulungisa ingaba yamanzi kodwa ngendlela ukuthi lo mnanga kwavula umqondo wakubonile sonto ongayicabanga le yena ucabanga lokwakhe nje ukuganga njengalokhu ehlale gagile kuphele emqondweni wakhe cabanga ama election kayi 3 per year kunjalo kusetshenziswa imali kodwa abantu belala bengahlanga la bexosha abantu eParliament ngamasifomu abantu abavotelwa ngabantu nawo kuJoseph Chuma bamalile.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika kudaba isanda kuluthola obengomunye kade encintisa ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli welemelika umnumzana Ron DeSantis usegqibe umkhankaso wakhe. UDeSantis uhle waphanga wazisa ukuthi uzasekela owayengumongameli umnumzana Donald Trump. UTrump usesele ebhekane lonkosikazi Nikki Haley. Kolunye njalo udaba lwezemelika ingcwethi kwezempi zithi elemelika lingama ukupha uncedo lwezikhali ilizwe le-Ukraine akusoze kuthathe isikhathi eside ukuthi amabutho akwele Russia ahluthune leli lizwe. Sikhuluma nje kulokudonselana kwamalunga edale le-Congress ukuthi elemelika liqhubeke na liphathisa ele-Ukraine. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringai kuze sizwe ukuthi uyibona njani impi yakwele Ukraine le Russia.
Singa tisikhangele ngale eUkraine. IUkraine ayi yamangalisa wonke umuntu phansi lose lonke jikelele ngoba asingathembanga ukuthi iRussia bazayi chaya okunje ngoba sikwazi ukuthi it's the second world power in the world ngendaba zabo zezibhamu ezikwaniswa ukubulala abantu abaningi but i-conventional infantry war ngantwa abantu be-Ukraine batshengise amazwe wonke all over the world ukuthi ma ulwela inhlala kahle in your country of birth akula enye motivation edlula khonapho. Ye ngoba sabona ukuthi izibhamu zathi sezibuya a month or two after impiliana isiqalile iRussia yayisithathe yonke iUkraine but kathesi sebefuqwe kachana baya kachana tuzane kwama borders eRussia even with their military might. So yeah, iqiniso alila motivation ma ulwela your motherland. Ai okwakathesi sibona ngantwa impile iUkraine ye enqoba yokwakathesi sibona laye Nomzana Zelensky ehamba esiyabona amabutho akhe everywhere in the front line which means ukuthi they have created buffer zones and safe zones ukuthi la a travel lokunikwa la izikhali ngamazwe from Europe wonke eAmerica and everywhere else ngantwa kwanceda sibili ngoba labo abaAmerica le Europe they are testing their weapons ukuthi okusebenzayo yikuphi ongasebenziyo yikuphi and it has proved to be deadly against the Russians. Ngoba siyakwazi ukuthi ama Russians amaningi asafuna ukuhamba phambili lama mutiny abo abayenzayo.
Ubona ungani impi le yimpi esifika emaphethelweni na kumbe impi esizabona iqhubeka okweminye iminyaka?
Lami ngiyakubona ukuthi I think by summertime ngantwa kuzaba lama talks ukuthi bahlalisane phansi and then bakhulumelane. Ngoba layo iRussia iyakwazi ukuthi nomzana Biden engaphenduka hayi kuyabe sekunguphela kweRussia. So kwakathesi uyabe senegotiator laye ethemba ukuthi uTrump uzangena esikhundleni in America.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje.